asivumelani ngendlela ukhetho uhambe ngalo kusukela lapho qalisele khona kuze kube esibangeni esiphikiswa namhlanje. Lokhu njengoba uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwekwelakiwe bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka ababizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhali kwakule fazi faka amadeski incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi soze bafike esigabeni soku-introducer soku-announce ama-results angamanga. So yikho lapho esikhona ngathi ukuthi hayi ama-results abangiweyo ayisiwa eqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubula ukuphuma ekhethweni lolo atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa yuye onqobileyo kulelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesizayo.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Lizayethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini ethi lithi layo impumela le izakhithwa ngesikhathi esikhondileyo, asayecubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa kuhloka kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi owanqobayo ayisiye mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba upresident Nelson Chamisa.
Sisizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho akusikho qiniso. Bekulama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola nokukhangelisisa ukuthi asicilibezelwa yizani. Kulohlelo lokuhlanganiswa ngokomthetho lokuba yifazi ade hambe itshaya abantu, izaharasa abantu. Yiyo-ke le kwezinye indawo lapho esizothi bona batshaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani. Kodwa ukuze ubone ukuthi ubufakazi obukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yeveki ibhizi ukufonela awethu ama-agent iwacela ukuthi aphenduke bezobhala ama-V11 bezame ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni befaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamsokizeke.